kuhle sibi lokwenzakalayo on the ground eZimbabwe. Kuqakathekile ukuthi lonyaka amapolisa ade engenza jayele ukukwenza kube phambanisa imihlangano nabanye abezanu laba abatshaya abanye ade bengakakuqalisi amapolisa la ade engakaqalisi ukumisa imihlangano. So kube kuhamba kakuhle kakhulu khonapho. Yikho-ke sibona ukwemukelo esikwenziwa ngabantu kukuhle sibili okuthi kungahamba kunje kungabi lobudlwangudlwangu kungabi lokudisturb imihlangano yethu. Sibone ngazani uningi lweZimbabwe luzasivotela. Kuyasijabulisa lokhu. Kube soqakatheka ukuthi nxa sesimobilizile saqoqa abantu abaningi abakholwa ukuthi bangavoteli i-alliance impilo zabo zizabangcono. Sikhangele ukuthi ukhetho lolalusoze lutshontshwe yini, sikhangele into ze-voters roll lay eza-inspector kusukela mhla ka-19 ukuya 29 kuyona le inyanga ukuthi i-voters roll lay izabe i-voters roll lay lempumelelo e-accurate ebhale wonke umuntu owarejistayo kakuhle ukuthi ngelanga lokuvota kungabi le nhlupho. Okwesibili lokho kukuthi kuzabalwa njani ekuvoteni lapho ukuthi amavoti lawa abalwe ku-polling station, kufakwe eminyango ama-polling agents kungaxotshwa. Abanye sasikubona ukuthi ama-polling agents aqotshwe ngamapolisa lama-officials ezek kugcine kuyizani kuphela yodwa ekhangele konke khonokho kungalungiswa. Kuhambe kakuhle sileqiniso, iqiniso sibili ukuthi isizalwane seZimbabwe lonyaka sizakhulula izwe lethu ekuhluphekeni lokhu ekuhlala emlilweni esikho khona iminyaka eminingi kakhulu ngaphansi kwehulumende yezana.
Singabona umanyano we-MDC Alliance umanyana njalo lamanye amabandla na?
Kungenzakala sibili ngoba silokhe sikhuluma lamanye amabandla ukuthi hayi kasizama ukubambanani sibe baningi, inyathi kayiwiswa isilwane esisodwa. Izilwane inyathi inkulu njalo ilengozi dangerous khonokho esinye siyabe sijampela ngapha emuva, esinye eceleni, esinye phambili ukuze iwiseke inyathi leyana. Yikho-ke sithi asihlanganeni-ke sisebenzeni njenge-team yezilwane ezizingela inyathi.
Sasibone nje kulabanye abamchothoza uMnumzana Chamisa ebulenjini bakhe be-Facebook lakwezinye inhlangothi. Umzekeliso bakhona bathi ngabe kakhulumi ngesishona kuphela, ngabe kulabanye abahumutshayo ukwenzela ukuthi abangakhulumi isishona labo bezwisise. Liyayilalela yonke le imbiko njalo liyaqondisana na?
Akulambiko esingawulaleliyo, yikho sifuna ukuthi abantu basinike i-feedback. Labo abakhonona ngalokhu lalokhu batsho, lokhu abakhonona lalabo abona okuhle batsho. Okuqakathekileyo yikuthi silalele okukhulunywa ngabantu konke, sithathe lokho esibone ngazani kungakha, sithiye lokho sibone ukuthi kakungeke kwakha. Kuleqiniso ukuthi injongo yokukhuluma labantu yikuthi bazwisise umbiko oyabulawo, imeseji oyitheleyo injongo yokukhuluma labantu yona leyo. Yikho-ke nxa abantu besithi bebekhona emhlanganweni lo adusebedford khonapha e-UK ade bengezwa isishona, ade bengemukela ukuthi bezwe isikhiwa kumbe bezwe isindebele, kuqondile ukuthi batsho njalo nxa bengezwanga lokhu ade kukhulunywa, ngoba bebelanda ukuthi bazonjani bazokuzwa. Lathi injongo yethu yikuthi siziwe nguwonke umuntu weZimbabwe. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi sisiya phambili, sizabe sizama ukunanzelela singakafiki lapho esiyabe sikhuluma khona ukuthi kambe abantu abalapha ngabazwisisa isiNdebele kuphela, ngabasizwisisa isiShona, kumbeni kuyakhulumeka ngesikhiwa. Nxa kungakhulumeki ngolimi olulodwa singaba lo translator endoza interpret ukuthi wonke umuntu osemhlanganeni ezwe kuqakathekile ukuthi senze njalo.